Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ali ngali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 3 zibandlela 2019 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Usoli Delta singayisola kodwa nje ibudlala ngesikhathi ngoba i Delta akusiyo lenkingi. Inkingi sekuthini nje ngelizwe sizitela manga manga ukuthi yisa le bhundu kuyalingana kodwa siyakwazi kusonke ukuthi asoqinisa kaze kulingane. One is to third. It's LTN's business. So we should go to Ikaeleli Nzuze Tile Tengzenu Wabu Kwa Tengzela Mahara.
Izakhamizi zeHarare zethuswa ngamankampani ambalwa kodwela elungisa onamnedelo tshwala yeDelta athi konke akuphekayo sokuzathengiswa ngedola leMelika kuphela.
Izinto ezilukhuni ikakhulu kuholo lezisebenzi ngemali leyo eyiyo uhlobo lwayo esiyilinyazwe amandla ayo. Lidola engathandi ngani ledola le-America ngoba uholo labantu adilisedoleni le-America nje baze liphumile kwaze edoleni le-America abayibhoni yikho lokho sokulobu nzima khona akulantu behlanganayo kukade.
Ababalisi labongi bathi kabasenelisi ukuya emsebenzini ngenxa yokugugudeka kweholo labo ngakho ke sebebambisana labo dokotela asebele nyanga bekhala lemsebenzi befuna ukuholiswa ngedola leMelika. Ngesikhathi iningi likhala ngokubhidlika komnotho elizwe abahlala emaphandleni bathi umumo usumubi ngamandla ngoba bengasenelisi ukuqhuba inhlelo zokuziphilisa. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Izakhamizi zeHarare seziveze ukudana okukhulu kanye lokwethusa ngosekucabangwa ngamankampani ambalwa agoqela elungisa onamnedelo tshwala eDelta esethule izinqumo zokuthi konke akulungisayo sokuzathengiswa ngedola leMelika kuphela. UGibson Bebe usethulela loludaba eseHarare.
Embikweni owethulelwe uZulu izolo inkokheli yenkampani yeDelta eZimbabwe ibalise ukungenelisi ukuhlanganisa imali enelayo ukuze ithenge ukusebenzisa lokuphekisa abakulungisayo okwenze bathatha lesi sinqumo sokuthi bathengise impahla yabo ngedola leMelika. Iningi labakhulume leStudio 7 bavayize ukudana bebalela ukuthi lesinqumo sesizogokela ukuthi amakampani amaningi elizweni athengize ngedola leMelika elivele lingekho elizweni. Umnumzana Sikhosana Ndiweni sakamusi Harare uthi udanise kakhulu isinqumo lesi esithi sokuzabanzima lapho engabalezi thekeleli ngoba ehola ngebondi.
Azazi mfowethu, imali yethu siyiphiwa eco cash. Intengo yokuyathenga i-US namhla ibidlalela kubo 320 nge-eco cash. Imagine. So basho ukuthi ukuze ngingathutshwala sokufuze ngiyehlukane le mali eningi. Imagine imali yonke yona le akukho fair. I mean isalari yami ayikhwelanga lokhu imi ndawonye.
Umnumzana Mdudu Zincube uthe loba nje utshwala sekukhwezwe intengo le yinto eyimvama njalo asebeyijwayele. Usola nje ukusetshenziswa kwedola leMelika osokuza kwenza isisindo salo siqonge ngamandla nxa liqhathaniswa lebhondi.
Abantu abanathi utshwala akula mehluko oyabo khona ngoba vele bebevele ibhiya utshwala be-$1 bebekuthenga sibe siwuthenga $3 to $4. So inkinga esikhona nje ukuthi sokuzamele umuntu abe lodubo lokuqale ayedinga ama-US dollar ngoba sonke siyazi ukuthi i-foreign currency iyahlupha.
Umnumzana Tedios Mathuru sakamuzi sebudirirwe eHarare yena uthe ngakukho okuningi okungabe sekuguqukile ngoba lapho abathenga khona bebevele sebethenga ngentengo ephezulu.
Kunzima ndoda emntwini omnyama ngoba singakhela athi eZimbabwe ndoda iyusa la ngona lehlupho utholakala balutshwana abahola ngeyusa ukuthi ukuthi abantu laba sizathina sesibona izinto zikhwela unnecessarily osokulanjwa nxa utshwala lama drinks sokuthengiswa ngama US dollar okulandelayo ukuthi ukudla uzathengiswa ngama US dollar
ecizelela kulokho umnumzana Maduro uthe iDelta ngenye yamankampani amabili amakhulu eZimbabwe ukusho ukuthi ingakhokhelela ukuthina amanye amankampani lawo aqale ukuthengisa ngedola leMelika.
Ungabona iDelta isicharge ngama US dollar osekusele ukuthi eConnect icharge ngama US dollar amakampani la ayi 2 yomakhulu lapha eZimbabwe engavele enze njalo konke osokulandela ngama US dollar impili sinzima.
Ingcwethi ehlaziya ngezinhlala kahle kaZulu unkosazana Dabita Nkomo uthe isinqumo ebesenziwa inkokheli yeDelta seluphawu nje lwenkinga enkulu okufuze ixazululwe nguhulumende wakuleli yokusalala kwemali lokulungisa umnotho welizwe.
Usoli Delta singayisola kodwa nje ikudlala ngesikhathi ngoba iDelta akusiyo lenkinga. Inkingi sekutheni njengo ngilizwe sizitela mangamanga ukuthi yusa le bhundu kuyalingana kodwa siyakwazi kusonke ukuthi asoqinisa kaze kulingane. 1:30 iDeltians business okutsho ukuthi ikayeleli inzuzo ethile ekuthengiseni kwabo kabathengisela mahara.
Encwadini ebhalwe inkokheli yeDelta izolo bachasise ukuthi ibhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe alisenelisi ukubapha imali enelayo yakwamanye amazwe yokuthi benelise ukuthenga okusebenzisa ukuze basebenze bengela migoqo. Babuye bachasisa ukuthi nxa bengasathathanga isinqumo lesi abasoze benelise ukuqhubeka besebenza. Inkampani yeDelta isiyo ezithengisa impahla yayo ngedola leMelika kodwa amakampani afana labo Chicken Inn aselentengo ezijeneyo eBond Note ephezulu ledola leMelika enganeno okukhomba ukuba ilizwe lizabanjwa amandla ukusebenzisa idola leMelika lonyaka. Ngomnyaka odluleyo uhulumende walise abathengisa imithi yokwelapha namaphilisi ukuthengisa ngedola leMelika esithi lokhu ikugqila uZulu ngoba bephiwa imali yakwamanye amazwe libhanga elikhulu ele-RBZ kodwa bona bathi ayeneli imithi namaphilisi afunwa uZulu. Imizamo yokukhuluma lesiphathamandla sokuthuthwa kwempiko unkosikazi Monica Mtswangwa ihlule kodwa umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga kumalanga edluleyo walewemba phansi ukuthi idola leMelika lizaphinda lisetshenziswe kuleli ethi uhulumende kenelisi kulithola ngobuningi balo. Lokhu konke kwenzakala ngesikhathi odokotela lababalisi labo sebenqume ukuthi umqhashi wabo okunguhulumende engehluleka ukubaholisa ngedola leMelika kabasoze babuyele emsebenzini bazaqhubeka bekhalala umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Siyabonga Gibson. Silokhu sikudaba olufanayo ababalisi labongi bathi kabasenelisi ukuya emsebenzini ngenxa yokugugudeka kweholo labo ngakho ke sebebambisana labodokotela sebelenyanga bekhalale umsebenzi befuna ukuholiswa ngedola leMelika. Inhlanganiso zababalisi kanye lezimele abongi zethule umbiko lo namhlanje ziveza ukuthi iholo lazo elohlobo lwemali ebizwa ukuthi ngama RTGS seliyingcosana. Ababalisi labo bathi kabasoze baye emsebenzini kuthi abongi bakhangelelwe ukuthi bazahamba emsebenzini kabili ngenyanga kuphela. Asenelisanga ukukhuluma labamele izisebenzi lezi. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Believe Gawule ilunga lebandla lezanu PF othi uhulumende uzama ngamandla wonke ukuthi alungise konke okuhlupha izisebenzi loba nje isimo somnotho sisibi kakhulu elizweni.
Kuyakhombisa sobala ukuthi umumo wezinto olukhuni akusonto singayibalekela leyo into eqinise ukuthi izinto zilukhuni ikakhulu kuholo lezisebenzi ngemali leyi eyiyo uhlobo lwayo esiyilinyazwe amandla ayo lidola engasalingani ledola le-America ngoba uholo labantu adelisedoleni le-America njengoba seliphumile kwase edoleni le-America abayibhondi yikho lokho sokulobunzima khona akula nto ehlanganayo okukathesi. Kodwa uhulumende welula izandla zonke ukuthi ufuna ukuthi akhulumisane lezisebenzi zakhe uvulile sile amasango ngile qiniso umongameli ukwagcizelela ukuthi isuke ezedlile ukuthi kumele kukhulunyiswane sibili abantu bakhangele sile umumo okhona lakho kumele kube abantu bekhangela umuma esiphakathi kwawo lobunzima esiphakathi kwabo bakuvuma ukuthi hayi sibili siphakathi kobunzima bese kusiba nendlela uhulumende ancedisa ukuthi azwisise olunye uhlelo olukhona olwazi zisebenzi engikuthandayo ukuthi kumele njalo sibe abantu abathatha umumo lo siwukhangele kube ngowethu sikhangele ukuthi kuyalunga sikhangelele khonokho ntubisa ukuthi xa sikhangele ukuthi kulunga uhulumende usesemutsha lo asimncediseni lathi njengesenzi kakhulu.
Ye, kodwa-ke kodwa kukhanya kusobala sibili lababa bagawula ukuthi uhulumende ungani sefuna ukuba ithusela abakhala lo msebenzi ikakhulu amadokotela bathi bayabona sokule joint operations command kumbe kuthiwa kuyini i-special task force so bezobetshaya luvalwa ngakhonokho ngakho-ke uhulumende yena kumele enzeni ngoba uhlupho lolu luqhubeke laphambili babagawule.
Uhlupho lolu lungaqedwa kuphela ngokukhulumisana okukhona phakathi kwahulumende lezisebenzi zakhe. Hhatshi ukwethuselana kodwa ukukhulumisana okuqondileyo silokuqotho okuleqiniso futhi phakathi lo kulezithembiso ezilandelayo ukuthi hayi phakathi komumo esiphakathi kwawo lo abantu akula muntu ongaboniyo dibisa ukuthi phakathi komumo onjani. Amadoda omthula inqube babhizi bayasebenza. Ngileqiniso singabanika isikhathi nje esilutshwane. Esithile ezizinto sizazibona zisenzakala. Ngiqinisile simile ukuthi akulalwanga lapho kuyasetshenziswa simile. Kodwa nelusizi ukuthi sisebenza ngena phakathi kobunye ubunzima obedlula bonobo ukuthi into zilunge. Umgwaqo esihamba ngawo usesenza lamahampa lamagudi simile. Kodwa phambili ngale kuzalunga. So kufuna ukuthi lokuzinikela lokuzimisela. Kodwa okunye engikuthi engizama ukuthi ngifike kikho yikuthi singahlanganisa izinto lezi zepolitics kwabantwini bakithi. Ngoba abanye ezepolitika sebengena kulethola ithuba lokuthi bangene ngento into bajumayela ivangeli lawo batshela abantu ukuthi hey uhulumende ngabe uyaholisa abantu ngama-USDR kodwa bona ama-USDR akhona khona ayivele bekwazi ukuthi kawakho labo bengalawo lezi yindlela
nxa sikhangele babagawule khonapho okutshoyo siyakuzwa sibili kodwa-ke nxa uzubheka sibili ukuthi ama-RDGS lawo lamabhondi kuvele kungana kusasebenzi kwezomnotho kwelezimbabwe. So-ke ngikobe ifuna ukuthi beholiswe ngama-US dollars njalo bathi i-politics kumbe zombusazwe azikho phakathi batsho njalo gawule.
Ye liqiniso lelo ngithanda ukuthi kube njalo lezinhliziyweni zabo kodwa bengabi njalo sokubuya abanye labo bebhoda ngale bethi bandabanda becatshile besenza okunye okungayisiko kodwa mina engikugcizelelayo tibi ngithanda ukuthi ngabe uhulumende uyanikwa ithuba wakithi ngabe sokwedlula inyanga ezingu-6 ngabe sesikhuluma ukuthi uhulumende kathi uyenzani akukakhanya ukuthi kwenziwani but inyanga ezingu-6 zingayidlula ngale hayi le qiniso ukuthi umthuli bazabe sephumele olunye ulutho olubambekayo sibili oluzancedisa kona nezisebenzi zikahulumende kodwa uhulumende kayihlulekanga uthembisile njalo uyathembisa kathi sukuthi ukuthi okunye kwakhona eziyizinto zakhona izikhalazo zezisebenzi uzazikhangela ngendlela ezishiyeneyo kodwa-ke okufana okukhangelayo ukuthi lokunye zikahulumente zidingancedwe ngakho ngoba yona imali ye-amerika le asinayo tibi.
Hello-ke ngumnumzana Believe Gawule ilunga lebandla lezanu PF bexoxa le Studio 7 ecingweni esetsholotsho.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Izizalwane zakwele China eziyisikhombisa bezisemthethweni ndaba lamhlanje edolobheni leVictoria Falls lapho obekumele zithoniswe icala lokutholakala zilempondo zikabhejane ezilesisindo esifika phose intengo efika phose isigidi samadola i-$900,000. Zetheswa icala lokwephula iziqondiso zomthetho weParks and Wildlife Act ngokuthi kuthiwa zatholakala zithwele impondo lezi okungekho emthethweni. Umantshi unkosazana Rangari Rai Gaganje uvumelane lomtshutshisi umnumzana Bhekimpilo Tshabalala ukuthi sokuthethe isikhathi eside abantu laba bengakathoniswa icala leli emthethwandaba. Udaba lolu lukhangelelwe ukuthi luzathethwa mhlaka-9 ngozibandlela. Abayisikhombisa laba ababotshwe ngeviki ephelileyo njalo abamelwe ngumnumzana Give Mom Viringi bayaliphika leli cala. Impondo zikabhejane zingumuthi wemacansini kwele China.
Lei Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ngesikhathi iningi likhala ngokubhidlika komnotho elizwe, abahlala emaphandleni bathi umumo usumubi ngamandla ngoba bengesenelisi ukuqhuba inhlelo zokuziphilisa ezigabeni zazo. Asizweni okuningi ngalolu daba kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhubele unkosikazi Fedi Dube ohlala esinampande eBhinga.
Amnyaka omutha siwungenile but uDube ukuthi abantu abalakudla abala mali ezitolo ukudla kukhona kugcwele ezibili bhata akudengeki. So abantu bayahawula vele kunendlala lapha kuyasiwa. Le nhlanyelo abazizuzanga, inhlanyelo lazo bazinikwa amasabhuku, nikwa naba abebandla elibusayo. Yayimkhuhlane la abantu bayagula ezibhedlela kulaludo. Amabhakethi awatholakali ukuthi umuntu angazuza umumba awuthengi. Abantu nxwayelo mumbu kathengiselana ngezihlobo. Nxa ungela sihlobo vele awusile.
Sake saxoxa lani kuwona lo msakazo lisithi kule nhlelo.
Inhlelo sikhona sibile zezivande kathesi bahlanyele umumbu ngenxa yezulu because amanzi ayesehomile. Then abanye bayakha amakliniki njengakithi ngapha siyakikliniki. Siyizaphela vele sesakhindi yamanesi. Uhulumende vele uzithukele asikwazi nokuthi kumbe silohulumende thina. Kangela njengalapha lapha engikhona eBhinga kuward 3. Siyahamba sibili 15 kilometers ukuthi yezuzi ama-health services esiyabhola. So nxa usizwa ubuhlungu bona buya nomama beshona bekhona ngalo baba beselela abantwana. So bez ubuhlungu bagcine becontribute ama-contributions abo. Bazakele bodwa incediswa ngabe SDA.
Uhlupho lwemali lona ke?
Hayi, uhlupho lwemali kunzima. Bayahola laba bakhola imali lokuze ne-social welfare. Bangazuza ama-use akhona kubuya abanye ababuya nezimota zabo. Bafike babatshintshele bebarobha. Abanye bathengisa i-cooking oil befuna ama-use angikhona. Bahambe nawo kobobulawayo kumbe eHarare. Ngapha emakhaya kusale kungasela lo. Ekupheleni komnyaka abantwana abaningi ababhalanga ama-exams kuze kwakubhadala imali yokufotokopa amaphepha yama-exams. Awe ama-exams angikhona abantwana abazange babhadala ama-$4 abazali bayishele.
Siyabona ukuthi izikolo sezivulwa abanye bakhala ngama-prices ama-uniform ukuthi aqonga.
Lapha abazali balikufaka ngiyanda ubuzi kamuchitonga. Ibhuku lili kuchita 80 cents. Ami mabhuku ma 32 pages ari kuchita $1.50. Kuri kunota bala magrosa. La community liri kufaka. Isebo so mputu vedi vana vechikolo takakofunda. Because takwe ma uniform mina mpebe dano. Ndira suma ma uniform. But material kuti ndijane lembo mendi. Ndi order kubilawayo. Endi kuti uzge even uchange $12. Muzi ya lulidja na kulimari yakona. Takwe. Tukana baliku inka bed, food, no books, no what, even ima teacher machoko tawe because vazika kita baliku badara kuchikolo. So vere mbubu umiguli kutu umina. Even tuchitema meetings, tuambule tawe nkutuya. Because baba lisu ni EDF. So mta parati EDF manji kwa ba problem.
Alo ke unkosikazi Fepi Dube, obexoxa lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 esesinampande eBhinga. Live talk lamhlanje kuhlelo labesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngezinqumo zabesifazana lonyaka ama new year resolutions lobunzima ababhekane labo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo sithumeleni umlayezelo olenombolo zenu kucingo oluthi 0012024650318 kumbe lizilobe ekhasini lethu ele VOA Ndebele ku Facebook. Alebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zikamunicipala weThekwini kwele South Africa zibika ukuba owake waba ngumongameli umnumzana Jacob Zuma uzakhalela ezinye zengoma ezikudlalade elisalolongwa lengoma zempini yokulwela inkululeko yalelo lizwe. Laloba umongameli Muhammadu Buhari wakwele Nigeria webandla ele All Progressive Party ebhekane labaningi abafuna ukuncintisana laye kukhetho lokudinga umongameli olwenziwa kunyanga ezimbili ezilandelayo. Iningi lithi ongenelisa ukumphikisa esikhundleni ngu-Atiku Abubakar webandla ele People's Democratic Party olosekelo olungalingana lolwakhe. Isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba uthi ukukhalala umsebenzi okwenziwe ngabodokotela lokuzenziwa ngamatitshala kulezombusazwe phakathi. Ngalokho uthi inkokheli yabezomvikela phansi kogatsha lwe Joint Operations Command kumbe iJOC ihlangene yavumelana ukuthi kulesandla sezombusazwe kudaba lolu yikho sebengenele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungela izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi endawonye lomlandeli webandla lezano PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Ngibona nganto ukuthi sabe njalo kuyabe kuzekuphosisa akusho kwethuleka kodwa ke imbamba ndawonye izingatsha zonke zibamba ndawonye nxento zinje vele kufuna abantu ngabe izina amabandla aphikisana bazwakala bekhuluma ngakhona ukuthi hhayi esingenela lathi sincedise ukubana sithole ukubana singaba le mpumela mhlobo bani ngoba loko akusho mpumela ebandleni lodwa kumbe elezamphethe elibusayo yimpumela amabandla wonke abantu bonke isizalwane sonke seZimbabwe kumele sibe lo mlando ukuthi ona sibambe umsebenzi lowo uqhubeke usiya phambili ngoba ilizwe ngeledi sonke ungakabi izano PF ungakabi NDC ungakabi ngisho kumbe eyimpati ethize ukuqala ube isizalwane saleli lizwe leZimbabwe. Ngakho-ke kubalulekile ukubana entweni yonke esiyenzayo entweni yonke esicabangayo sicabange iZimbabwe kuqala singakacabangi okunye.
Ye wena mnumzana Sibindi uthini wena ngodaba lolu ingase yehlulekile yini izano PF?
Well, okuyiqiniso ukuthi abantu bebekhayele ukuthi iZANU PF, uhulumende weZANU PF, abantu bebefisa ukuthi ngayo impilo iyaqhubeka isiba ngcono. Okokuqala enza kutho ukuthi engathi mina lapha iZANU PF okungathi iyasilela khona kumbe iyaphosisa khona kula. Into enkulu ukuthi nxa kufanele kwenziwe izinqumo ezaba-affecta ilizwe leZimbabwe kuqakathekile ukuthi kube lokukhulumisana ngoba idale kulokhu kuthiwa yi-consultation ngesilungu. Ngibona ungathi iZANU PF iyehluleka khonapho. Ngizanika ama-example. Ungananzela kathesi iZANU PF uhulumende weZANU PF bekule ndlela yokuthi ngakuzala izinto wabuya le ndlela enhle kumbe ipolisi enhle iforum lena okuthiwa yi-tripartite negotiating forum yenza akhuluma ngayo engenisa uhulumende ingenise ama-employers kumbe abaqhathi ingenise le-labor iforum leyana yayijonge ukuthi nxa kuzaba le zinto ilizwe ngenze ungahambi kuhle abantu befaka amakhanda ndawonye babonisane kodwa singananzelela angathi mngakhathi esiminyaka kukhanye ungathi iZANU PF leyana ifora iyayidelela kodwa thasiyakuphosi leyana ifora yiyo njalo eqakathekileyo. Njalo phezu kwalokho futhi ngathi sikhuluma ngendaba ye-consultation kulezinye izinqumo esibona ngathi ziyenzwa iZANU PF ezenzo zingasihambeli kuhle. For instance khathesi ungakhangela impilo yabantu enzima akula muntu ongakwala lokho. Abantu baphila nzima imisebenzi ayikho abantu bayalamba kodwa phezu kwalokho ihola abantu liphansi intongo ziyakhwela kodwa phezu kwalokho siyabona iZANU PF futhi ithatha ifake i-tax leyana ye-2% yama-transfers leya khonokwana kuvulala futhi umuntu nalo vele uthwele nzima.
Nanto-ke udaba mnumzana Juma uthini wena ngembono kababa uSibindi lapho ekakhulu akhuluma ngokuthi hhayi kukhona sibili lapho iZANU PF ephosisa khona.
Ngiyamuza umfowethu ubaba uSibindi uyakhuluma umbono wakhe uqakathekile ubalulekile khonokho. Kodwa-ke njengoba ngithilo ngamaphambilini into eqakathekileyo ukuhlala phansi abantu bebonisana umkhokheli wezalutho ezinjalo enguye umongameli welizwe ubaba uMnangagwa usephume kaningi-ningi ekufaka sobala ukubana kuqakathekile ukubana abantu bazi ubana umnyango wakhe uvulekile njalo yena ubuye ngumongameli olalelayo okuthiyene lalokho esathila kokuqala ukubana siyakwazi ubana siphansi kukababa uMgabe njengani kuyahlupha khonokho kodwa kathesi-ke ubaba uMnangagwa ubuye ngesimo njalo nangelizwi lokuvula lokwamukela ukubana asikhulumeni yikobona uyamthola izini kuma-social media laba o-Twitter o-Facebook naloko okushiyetshiyeneyo ukuthi wena sikhulumeni sibonisane kodwa-ke udubo nje ukuthi wona abanye bethu basuka babe ngabaphoxayo nabathethisayo abangakhiyo kodwa yena-ke ngumuntu ofuna ngabe kuthiwa wonke umuntu uyangena sikhulumisane sibonisane ngoba ayisifo ukuthi izanutefu yilo lodwa ibandla elizabona okuphelele njalo okufaneleyo.
Hayi, kezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo Mnumzana Sibindi, usitshela wena ukubana ubona njani elakusasa, ikakhulu labo abathi ibandla lezanu PF liphiwe isikhathi.
Ngibona ngathi phaleli balingonza ukuthiwa yi-denial syndrome. Besikhuluma kanje uzizwa abantu bezonke besithi bona ibhondi le-US dollar le kuyalingana kodwa kusegcekeni kakulingana ungakhani ama-prize ukhani into ezenzakalayo ukhange lama-exchange rate akuhambelane so iba nezanu p f likaze lifika belivuma khona ukuthi kulama-problems and ama-problems engayi-identify likuvume khonokho ngoda ngathi izwe lizaba-right khathi esikhuluma nge-indigenous civilization act uhulumende ukuthi tena zimbabwe is-open for business kodwa ezengulalwana umthetho okuthiwa bathi bona bafisa ukuthi i-51% ibe ngumuntu wezimbabwe akula muntu olwemali ekho zabuye zefama enezinjalo so yiyo zento kufanele zikhangele kukhunyiswane sithi amapholisi zakho kodwa ngathi acotha abantu abangasincedisa akuthi xa kungenjalo vele abantu bazaqhuba bethi hayi bale zanu p f selehlulekile.
Alo-ke uMnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi yecubungula ezombusazo, ubexoxa endawonye lo msekeli webandla lezanu p f uMnumzana Joseph Chuma. Umuzi wonke uthe waba ngumlotha imuli yonke yasala ingasela ndawo yokuhlala ngemva kokuthiswa ngumzukulu obedakiwe emangweni weShagari eLower Gweru. Intatheli ezindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umzukulu kaGogo uManqube uDumisane Nhlane uvuke ubhova echitha imbiza ezibhekiweyo wabuya watshisa izindlu zonke zachabalala.
Umfana usenzele izilingo lapha ukusitshisela umuzi phakathi kwekhaya emzini kakhulu Nhlane. So umfana uthe nawo elibedakiwe. So akuphumanga lutho endlini kushe konke aphuma ibhesibhidi kuphela. Hayi, izigqoko zilobile zonke.
UDumisane Nhlane uvuke ubhova echitha imbiza ezibhekiweyo wabuya watshisa izindlu zonke zachabalala.
Ukhona ukufika kuphela nje wahlala phansi kwami khonapho waqalisa ukukhuluma ukuthi yena ngingaligebheli igodi likwani. Nathi igodi likwani kwenze njani. Wathi anyalitshenga ukuthi ngizondile ngingatshayeleli umntwana phansi lapha ngimbulale yedwa. Nathi umntwana wakhona loyakumbulale ngisenze njani. Wabe mphakamisa umntwana lwa. Nxa emphakamisa umntwana lwana ngingazithulula ngizangakhulu la. Wathi funa ukutshengisa ukuthi ngizondile wahle wasukuma wakhaba ipoto. Ekhabile ipoto waphakamisa ipoto yesithwala wahle wachitha amapholisa.
Okwamanje uGogo uManqube lemuli yakhe basele egcekeni.
Lalela khonapha.
Phandle egcekeni.
Sizilalela khonapho. Kodwa nxa kuyikuthi izulu likhona hayi ngiyalala ngale komamdawu ngale. Udade waba kamathuli. Uzokulwa ngimzonde ngiyamthanda sibili kodwa ngibona ukuthi uyejikasa ukuthi ngiyamzonda. Ngithi nxa yomthetho ngayangilungisela uyezelungile.
UMnumzana Benjamin Mpala ngukansila weWatch 7 lapho okube lesi ndaba phendule khona.
Kukube le double tragedy because umama wakhe ubhubhile ubhubhela last month lokhu ebhizi ekhala umama wakhe ngabhala kuuzi ngapho suthile ungalaludo lokuyifethaleza lokhu wayekuholile uthile lakho suthile phakathi umumbu okumncane ade lakho kuthile akulaludo totally so we are appealing to anyone okhona lapha emhlabeni ozwa elo sizi.
Hayi isikhathi iso singasavumi siyabonga Ezra Jesus Banda ngokusigqibela uhlelo lwethu ngodaba oluzwisa usizi kakhulu. Hayi silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje lingakhohlwa nje ukusithinta njalo ekuseni ngo 6:30 igama ngu Chris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.